siyami ngiletha konko wami ngihlanze njalo njalo ngithembele kuwe
angitholanga enye inkosi enomusa ilizwi lakho aliguquki limile phakade
Toby.